kuyisimanga lokho babunkomo ukuthi sibona umnumzana okaSukwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesisikhathi sokhetho kwaba khona isikhathi kaSukwere lapho sambona khona efika elizweni amahlandla amanengi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe yaphinde ahambe lapho afuna khona esantando njengaso sonke isizalwane seZimbabwe ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukaSukwere laye njengecitizen yeZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisayo ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma engaye eSouth Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elilizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesi isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukaSukwere angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli
Vakhanya beqhuqa kangaka abantu bezano ukaSukwere umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho
ngendlela osekuvuke umbhejezana ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizweni leZimbabwe ngenxa yokumemezela kwakaSukwere ukuthi yena osefuna ukuthi angene lekhethweni ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho ngoba umnumzana uMnangagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe kodwa ke ukaSukwere ngenxa yokuthi baya azana bona kusuka ngezikhathi zabo besase kuzala bonke ngesikhathi sikaMgabe bayazelana ama weaknesses abo so ngibona ngathi ukaSukwere bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi ungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi ule capability ukuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota ukuthi ukaSukwere ngawina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho kodwa ke ngibona ngathi ukungenelela kaSukwere kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divider ama voters kuzana uPF ngoba abaningi bazagcina sebewela kukaSukwere